Namhlanje uzulu wonke emhlabeni jikelele unazi ilanga lezokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emuntwini wonke emhlabeni jikelele. Umugca wesithupho wezentuthuko ehlelelwe amazwe enhlanganiso ye-United Nations ithi lizwe ngalinye lipha isiqiniseko sokuthi kusiyafika u-2030 zonke izalwane zalo zizabe sezithole amanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke izakhamiza kwelimandebeleni lezakobulawayo zithi zephuke inhliziyo ngoba le yinto engasoke yenzakale kuzo. Zikhala ngokunganaki kukahulumende ngohlelo lwemadebeleni zambezi project okwaqala ukukhulunywa ngalo ngamabhunu ngo-1912 kwenza inkululeko ngo-1980 uhulumende laye walithathela phezulu kodwa lwanamhlanje luyisifiso nje sikathemba lo-amukela. Indawo yasemandebeleni ikhangelane lokoma kakhulu into enza ukuthi kuhlale kulo hlupho lwamanzi ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Sithole uthi akakuzwisisi ukuthi kambe uhulumende ufuna amanzi azaphele du kulindawo yini kufa abantu khona ezathatha amanyathelo ngalolu daba.
Bayilahla imatebreland even bengathi bayaqalisa something kuyaphelela emoyeni bengaze bayiqedisisa. I-airport yabathatha iminyaka leminyaka ukuthi beyiyenze, wabathatha iminyaka leminyaka njalo ukuthi beqede isithombe esikababa uNkomo. Kuluhlaza and sesidiniwe ngakho ukuthi zisusizi ngoba kuyenze ngazathi thina asikho bantwana baseZimbabwe.
Inhloso yalolu hlelo ikuthi kutholakala amanzi emfuleni uZambezi okungumfula ongumiyo. Azasuka lapho-ke aye edamu okufanele lakhiwe emahlanganweni omfula uGwayi loShangane. Asuke lapho-ke athathwe ngezimpompi eselubhekisa kobulawayo. Ngo-2004 uhulumende wake waphithizela esesakha idamu leli kodwa-ke lokho kwaba ngamathe empukane njengoba kwase kwafadalala sekuthiwa imali yayifuneka ehlelweni lonke ngaleso sikhathi i-$500 million ngayikho. Le yinto umnumzana Carlton Tembo ohlale lobhengula West athi baziswa ubuhlungu ngalesi sikhathi ngaleli langa lokunanza ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele.
Kubuhlungu kakhulu, bayalidinga kathesi, bayalicela ukuthi sicela lisivotele futhi bazonyamala futhi. So ebale amanzi vele emathebeleni ziswa ubuhlungu. So amanzi aqakathekile ngoba amanzi ayimpilo, singasola amanzi sizofithabalala.
Abanye bathi bacasulwa ukuthi uhulumende ungumlomo ohlala ompukane ngalolu daba kodwa ezenzweni mpu. Ngo-2009 umphathintambo wogatsha lwezamanzi umnumzana Siphepha Nkomo wathi uhulumende uselubambe ngezandla zombili lolu hlelo kodwa laye waze watshiya kunjalo. Kuke kwaba lenkampani yamachayina ebigebhagebha kodwa layo yafulathela sekuthiwa akusela mali. Inhlelo zokuthi kuvele ubufakazi bokuthi imali ebikhona isebenze njani lazo zaphelele emoyeni sekudonselwana ngo-2010. Ngozibandlela lonyaka ikhansile edolobho lakobulawayo ibikukuthi leli dolobho lamanzi angahlala okweminyaka emithathu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi nxa kungahlasela indlala efana leka-1992 abantu bangafa ngomhawu wamanzi. Isakamizi seMbundane uNkosazana Ntandomoyo ukhuthaza uhulumende ukuthi unganaki ngohlelo lolu kumenza abe ingxenye yokuncindezela intuthuko kwelamandebeleni.
Manje siyakha, akulamanzi, amanzi siyawathenga omgodi amabi anesawudo kodwa sise edorobheni. So mina ngibona ngathi igovernment ihlulekile, yehluleke kakhulu kakhulu ukuthi isebenze improve iproject yangkhona for abantu bayo.
Ingcithi zona zethu uhlelo lwemadebeleland Zambezi Water Project yokuphela indlela yokuqeda uhlupho lwamanzi kobulawayo okuyinto eqakatheke kakhulu kuntuthuko yale dolobho. Kuyona linyanga umongameli Emerson Mnangagwa wethekelela indawo okuza kwakhiwa khona idamu leGwayi Shangani wathembisa ukuthi lizabe seliphelile kusiyaphela umnyako zayo. Abakobulawayo bona bathi njengoba kudala ziphuma zelekana inkulumo ezifana lale bazakholwa ngokubona njengoTomasi. Melisuto 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.